Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mtwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesibili mhla ka 22 kuNkwenkwezi 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
ikhomunithi izazenza ukuthi isuke ingasathakazelwa kangako linengi labantu leZimbabwe nxa ingekela ukuhlolisisa ukuthi upresident Mnangagwa uhulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lemalungelo abantu.
Umanyano weCommonwealth uthi eleZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano kulandela ukukhitshwa kwalo ngumgabe ngo-2003.
Umnangagwa ukumxosha kwakhe uShamu kungabe kubangelwa ukuthi vele kusukela kudala abantu laba ubudlelwano babo bebuvele kulokhophi ngoba uShamu ubevele esaziwa njengomuntu obe ngomunye wabalandeli abaguqa phambi kamgabe izikhathi zonke.
Umphathintambo obona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu sexotshwe umsebenzi ngumongameli Mnangagwa. Babikwa bebalutshwana abantu abayahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll esigabeni seGwanda. Isizathu abanye bathi ngomakhalekhukhwini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umanyano wamazwe ake abuswa ngelebhilithane oweCommonwealth uthi eleZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano ukuze libe lilunga njengayizolo. Lanxa umanyano lo sithi uyakwamukela lokhu uthi kusadingeka ukuthi eleZimbabwe liqhube ukhetho ngendlela esuthisayo njalo lihloniphe amalungelo kaZulu ukuze lamukelwe yiCommonwealth. Embikwena wethu leizolo umabhalane weCommonwealth unkosikazi Patricia Scotland uthe eleZimbabwe kumele lilondoloze umbuso okhululekileyo njalo lihloniphe imithetho yalo. IZimbabwe yaba lilunga leCommonwealth ekutholeni kwayo uzibuse ngo-1980 kodwa yazokhitshwa ngomnumzana Robert Mugabe ngo-2003 ngemva kokuxabana kwakhe leBhilithane. Umongameli Emmerson Mnangagwa nguye olobele iCommonwealth incwadi. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe uDokotela Nkululeko Sibanda sambuza ukuthi uthini ngalokhu.
Ngibona ngani leli nyathelo litshengisa ukuthi iZimbabwe isihlelele isikhathi esincane ukuthi ibuyiselwe kumanyano weCommonwealth ngendlela yokuthi lize leBritain elo vele elalisuke latshengisa ukuthi lalizimisele ekuxotshweni kwayo eminyakeni esidlula amashumi amabili edlulileyo ukuthi iphume. Ngakho-ke ngendlela yokuthi kukhanya ngani iBritain isicabanga ukuthi iZimbabwe ingabe isilelungelo lokuphenduka, ngibona ngani kuzasuka kube lula kakhulu leZimbabwe. Udubo lukhona yilolo lokuthi kakukabi le sitshengiselo esihle esokuthi iZimbabwe isizimisele ukulandela iy'nhlelo zemalungelo abantu njalo ukulungiselela ukhetho olungela budlwangudlwangu olwenziwa ngendlela ekhangeleka kuhle ku-Commonwealth lakubo-SADC njalo engathakazelelwa ngamabandla wonke aphathekayo kulolu khetho olulandelayo. Bani khonokho yikho kuzahlupha i-Commonwealth izazenza ukuthi isuke ingasathakazelwa kangako linengi labantu leZimbabwe nxa ingekela ukuhlolisisa ukuthi upresident Mnangagwa uhulumende wakhe bahambisa njani indaba yokhetho lemalungelo abantu.
I-Commonwealth ithi yebo yinto enhle ukuthi eleZimbabwe selicelile ukubuyela kulumanyano kodwa osokusele ukubana eleZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo. Ungathini ngalokho?
Angibona ukuthi indaba yokhetho leyi ingaba iyo yodwa eqhakatheke kakhulu ukuthi iZimbabwe yobuyele ku-Commonwealth. Sisekele ezinye indaba ngoba yokhetho iyahlupha ngesibanga sokuthi iBritain namanye amazwe angaphanga nje athi ukhetho beliqondile luluhle kodwa ingasakhangeli ukuthi luhanjiswe kanjani uma sikhangela ngendaba ye-voters roll lezinto ezifana lanjalo ezihlupha abantu abaningi kakhulu abakumabandla aphikisayo nakunhlangothi ezizimeleyo kweZimbabwe.
Ukhona kuyini esiza kuthola njengelizwe leZimbabwe ekubeni lilunga le-Commonwealth?
Izizalwane zeZimbabwe ezikwamanye amazwe a-Commonwealth zisuka zithole amalungelo athe xaxaxa nxa kuyukuthi iZimbabwe isibuyele ku-Commonwealth. Lokuthi ukuthengiselana izinto phakathi kwamazwe a-Commonwealth kusuka kube lula. Kodwa njengoba iZimbabwe ingelazinto eziningi kangako ezithengisayo, ngibona ngani akukho okumqotho esikwaziyo kathesi okungaphuma kwaleZimbabwe kungene ku-Commonwealth. Okusegcekeni ukuthi amazwe a-Commonwealth ikakhulu iBritain izasuka yenelise ukunanabela umnotho weZimbabwe lokuthola ukuthi ezokuthengiselana zibe lula kuyiBritain ngoba siyakwazi ukuthi khathe silodubo lokuthi siphuma ku-EU. Ngakho ilizwe le-United Kingdom lidinga amazwe angaphandle kwe-EU angaphangisa adlelane lalo kwezokuthengiselana. Ngibona ngani yikho lokho okugijinyiswa iBritain.
Udokotela Nkululeko Sipanda uhlaziya ezombusazwe. Obe ngumphathi ntambo obona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu uxotshwe umsebenzi ngomongameli Emmerson Mnangagwa izolo. Lanxa uMnangagwa engaphanga izizathu, abanye bathi unakanela ukuthi uShamu engaba lilunga le-G40. Kodwa kungenzeka njalo ukuthi engaba efele icala lokuqilibezela kukhetho lezanu-PF aletheswayo. UMnumzana Shamu ubesaziwa ngokuba isikhothamathe sikamgabe esezinga laphezulu emchaza ngendlela ezinengi ezimphakamisayo. Abedume ngayo kakhulu ngeyokuthi umgabe uyikrimora. Abangayaziyo, ikrimora luchako lwempuphu olufakwa etiyeni olukhwabithwa ngabanengi. Sibuze incwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga ukuthi engaba efeleni uShamu.
UMnangagwa ukumxotsha kwakhe uShamu kungabe kubangelwa ukuthi vele kusukela kudala abantu laba ubudlelwano babo bebuvele bulokhophe ngoba uShamu ubevele esaziwa njengomuntu obe ngomunye wabalandeli abaguqa phambi kamgabe izikhathi zonke abalandela umgabe lokhano okungaphezu kwendlela ongakucabangisisa ngayo. Ngezinye indlela uke wacina vele esecatshangela ukuthi ngomunye wabantu we-G40. Engomunye wabantu be-G40 laba siyakwazi ukuzondana obekusenzakala phakathi kwabe-G40 labantu bakaMnangagwa laba abe-Lacoste. UShamu ubevele ngumuntu okhangelelwe ukuthi unjalo. Wake waxotshwa abantu be-G40 laba bamphendukisa back. Singakulibali ukuthi bemphendukisa nje uphenduswe ngabe-G40 kaphenduswa ngabakaMnangagwa. So ukhophe lolo belilokhe lukhona. Ngibona ngani yiyo indlela uMnangagwa or yiyo imbangela engabe ibangele ukuthi uMnangagwa amxotshe ngoba vele bekulokhe kulokukhona kokuthi uShamu kahle kahle uyisima kanjani uvele uluphi uhlangothi. Kodwa kukhona njalo futhi ongamelanga sikukhohlwe njengoba ngeke ngathi ukuthi kuma primaries ezanu sike sabona uShamu engomunye wabantu akade besolwa bekulama video yaphumileyo besitshengisa uShamu kungani kulama ballot papers atshengisa ukuthi uShamu bebe riga ama primaries lana. Lakho kungabe kuyinto nje esisetshenziswa ingena njani engabe isetshenziswa ngabantu bakaMnangagwa laye uMnangagwa yena ngwakhe ukuxotsha uShamu kuyindlela nje yokuzama esingathi ngesilungu ukukhavisa ukuvalavala ukuthi kukhanya ngani uxotshelwe into enjengale. Kodwa iqinisweni mina ngokubona kwami uShamu uvevele esolelwa kusukela kudala ukuthi umuntu lo we-G40 abantu be-G40 abasalayo. So yiyo into embonani imxotshisile.
Nxa kuyikuthi uShamu uxotshelwe ukuqilibezela kukhetho lwezanu-PF Singathi umbiko umnangagwa awuthumelayo lapha ngokuthi gasoze avumele abantu abangethembekanga duzane laye.
Angiboni kuyikuthi ukuxotshwa kwaShamu ungabe kufanele abantu bakukhangele ngelihlo elithi umnangagwa uzama ukuthi asibonise ukuthi vele yena kafuni ebantwini bakhe okunkokheli zakhe asebenza lazo abantu abangathembekanga. Singakukhangela ngaleyo ndlela, ngibona ngani siyabe singani siyalahleka ngoba eqinisweni umuntu wokuqala ongathembeka elizweni laseZimbabwe ngumnangagwa. Umuntu wokuqala ukuba ngumphangi lokuba ngumhuquluzi lokuba yikho wonke okufanana lobubi esingakucabanga emhlabeni la ngumnangagwa elizweni laseZimbabwe. Sikhuluma kunjenje kule ma 15 billion angaziwayo ukuthi aya ngapi. Umnangagwa ukhona endabeni le. Kulabantu abanyamalalayo bebulawa ngezikhaza bokugrawundi iviolence ka 2008, abantu ababulawayo abanye betholakala sebebolile bebulewe bafihlwa kuma shallow graves. Ngumnangagwa owayephezwa yonke leyo nto. So kungaba njani simkhangela umnangagwa njengokuthi ungomunye wabantu nje esingathi ngamaqili azama nje ukuzikhotha emhlani, azama ukuthi ayenze uZulu wonke ababone ngelinye ilihlo elingani libakhangela njengabantu abazama ukwakha. Yena evele ngaso umuntu ozama ukwakha, ngumuntu owenza konke okubi nje.
Sokuyikuphela kukaShamu yini kwezombusazwe lapha, kumbe sizambona esiba ngumafavuke njengedabane?
Akuqali lamhluko wacotshwa waphenduka, kungenzeka njalo ukuthi avuke, ikakhulu nxa kwenzeke ukuthi umnangagwa lo kusasa avuke engasanguye ngumbusi kumbe izanu, phela kuningi okungenzeka. Nxa kungenzeka njalo uShamu angaphenduka, kodwa nxa kungenzakalanga njalo angangaphenduki. Kubuye futhi ekutheni njengomana kathesi kunje onguye obusayo kungumnangagwa, uShamu hhayi kwamanje kalayo leyo political life. I-political life yakhe izaba determined yikuthi umumo wezanu uzaqhubeka siba njani ngokuya kwesikhathi. Umnangagwa uzaqhubeka khona yini, lalaba abasohlangothini lukamnangagwa bazaqhubeka bayibo yini ababambe ngasesidukwini. Nxa kungaqhubeka kunjalo yikho kuzaba lokhophe khona okuza kutsho ukuthi uWebster Shamu i-political life yakhe kayisekho.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa sesungule ugatsha olubona ngokulwisana lenkohlakalo olusebenzela ehofisini yakhe. Umnangagwa uthi uzaveza amagama amalunga alolugatsha ngokuya kwesikhathi. ELeZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ehamba phambili kundaba zokungethembeki kumbe i-corruption ngesiNgisi emhlabeni jikelele. Uhlelo lokuhlola amagama kuluhlu lwe-voters roll luvikwa luqhubeka kuhle endaweni ezijiyeneyo zelizwe, kodwa eGwanda inani labantu abayahlola amabizo abo endaweni ezihlelwe yikomishini yezokhetho libikwa liphansi. Abanye banakanela ukuthi isizathu yikuthi abantu abaningi bahlola amagama abo besebenzisa omakhalekhukhwini babo. Kuvika u-Albert Ncube.
Endaweni ezijiyeneyo yokuhlolwa khona ugwalo lwabalelungelo lokuvoto le-voters roll edolobheni leGwanda bebebalutshwane kakhulu abantu abazehlola amagama abo kuluhlu lwalabo ababhalisele ukuvota. Uhlelo lokuhlola amabizo kuvoters roll lugale ngomgqibelo njalo luzavalwa ngolwesibili lweviki ezayo. Ezikolo eziningi labo abaqhatshwe yi-ZEC bebezihlalele nje bengenzi lutho, kuthi kwezinye indawo bebebonakala bewothamele ilanga. Imibiko ephumayo ngalolu hlelo iveza ukuba endaweni eziningi abedluli ijumi abantu abazehlola amabizo abo ngelanga. I-ZEC sisungule indlela uZulu ahlola igama lakhe kuvoters roll esebenzisa umakhalekhukhwini ongaba ngesinye sezizathu esesidale ukuba inani lalabo abayahlola amabizo ezikolo libe phansi. Umnumzana Thembi Nkosi Zulu oyisakhamuzi eGwanda uthi kasazihluphanga ukuyahlola igama lakhe eJawanda Hall ngemva kokulithola kuluhlu le-voters roll olokumakhala ekhukhwini.
Mina ukuthi ngikhona ku-voters roll ngi-check-e ngefoni ngabona ibizo lami likhona, asazihluphanga kuyakhangela esikolo.
Unkosazana Janice Banda uthi kakasithole isikhathi sokuyahlola igama lakhe ku-voters roll.
Mina ngivukela emsebenzini ekuseni nsuku zonke ngiphenduke ntambama, so isikhathi sokuthi ngiye-check-a ibizo lami angikasitholi.
Isikhulumeli sebandla le-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ezansi emaNdebeleni, umnumzana Ekhe Moyo, uthi yasilela imfundiso nge-voters roll.
Into le ye-inspection ye-voters roll ayizange ibe lomkhankaso ocacileyo ofike ebantwini abaningi. Abantu abaningi bazasala ngoba bengakwazi ukuthi kuyenzakala. Sithe mina ngihambe emakhaya lapha, yikho ngiqalisa ukubona alaba abantu abezekhi labo behamba-hamba bengela transport, bengakwanisi ukufika ebantwini abaningi. Abantu bazasala sibili benga-inspekthanga amabizo abo, khona kube kuqakathekile ukuthi abantu bakwenze khonoko.
Umqondisi wezekhe ezansi emaNdebeleni, umnumzana Rabson Nyoni, uthi okwenza inani libe phansi kangaka kungaba zindlela ezijeneyo ezisetshenziswayo ukuhlola amagama ezigoqela omakhalekhukhwini. Uhlelo lokuhlola amabizo ku-voters roll luqhutshwa kanye kanye lolokubhalisela ukuvota ukwenzela ukuthi labo abangenelisanga ukuqala bathole ithuba kungakavotwa. Lapho Zulu esiyahlola igama lakhe kumele ahambe lesithupha ahlole ukuba ibizo lakhe kanye lenombolo zesithupha kuqondile. Labo abafuna ukuguqula indawo abazavotela kizo labo bakhuthazwa yi-ZEC ukuthi basebenzise leli thuba. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Ibandla eliphikisayo ele-Federal Democrats of Zimbabwe lithi selikhethile abantu abazalimela kukhetho oluzayo. Sixoxe lomkhokheli waleli bandla, umnumzana Zenzo Nyoni.
Nxa thina sisithi abantu abahambele erejista, sibatshela ukuthi no, thina lathi njengenhlanganiso ekwezombusazwe sithi thina alingeke lekele ukuya rejista ngoba ukufa kwesotheli lodwa asikokuvalwa kwenkamba. Njalo mina nxa ngikhangela ngokwanamhlanje i-MDC ibikade isembusweni sesiya ku-20 years ilokhu ilwisa ukuthatha umbuso ikwezepolitiki. Mina ngosingami singitshengisele ukuthi isiyehlubekile, sebedinga izindlela ezinye ezithize zokuthi benqobe, sebeyehlubekile. Abasena amacebo abangatshela abantu bekuzwisise ngoba behlulekile phambilini, baze bayanatha lesitha, baze badla lesitha, bahlala etafuleni futhi lesitha. So sibatshela abantu ukuthi ayisikho ukuthi i-MDC yiyo yodwa engakhulula isizwe seZimbabwe. Maningi amaphathi, inhlanganiso ezingakhulula isizwe seZimbabwe. Abantu kabahambe be-register. Isihlupho lwe-politics ye-Africa nkomo yikuthi abantu bavotela iparty, kabavoteli i-progress. Okuyukuthi ngichaza ukuthi noma i-MDC ingafaka noma ugodo bethi votela nini nantwana ugodo ithi selufakile ugodo libizwa ukuthi i-MDC, bazavota ngenxa ukuthi i-MDC, which that is wrong mentality. Abantu kabavotele i-progress le-development irregardless ukuthi lo muntu uvela ngathi, i-background yakhe le-history yakhe ithini. Bengavoteli engani khona nomuntu ungumsebenzi, bayabuza i-experience yokuthi ulo wasebenza isikhathi esinganani, ululwazi olunganani, okutshengisela ukuthi babefuna ukwazi ukuthi uzenelisa yini. Ama-podcast parties kasakudini sephonge ugaxa nje efaka abantu aba-useless abangasoze bencedisa umphakathi. Namhlanje nxa sibhoda siye esigabeni sikhampeni uze bethi u-MPO nje safuna ukumbona, u-councilor nje safuna ukumbona, kodwa yibo abamfakayo. Izizathu ekuyini ukuthi asisivotele iparty. So we are trying to avoid kungani ukuthi sithi kabangavotela amaparty kodwa kabavotele i-progress le-development irigardless ukuthi umuntu uvela kuyiphi iparty, whether umthwakazi, whether yini, kabavotele into eqondileyo ebabona ukuthi uzabakhokhelela ngokuqondileyo.
Iliza ancintisa kuzo zonke izigaba zelizwe na?
So far sile singathi isizancintisa ezigabeni ezingaba ngamachumi achiya kalombili, 18 constituencies.
Yiziphi ezinye zakhona?
Gwanda South, isingene eNkayi, isingene eWange, isingene eBulawayo. EBulawayo singathi le 2 constituencies, iLuveve and then leMagwekwe and then leGweru, iziningi inkomo. Ngazibala nje but it's 18.
Lincintisa kuzo zonke izikhundla ezifana lezama councilor lamalunga edale.
singena kakhulu kumalungu le parliament and then the councillor aku senate ayikasi contest kasingeni ku senate.
Umnumzana Zenzo Nyoni ukokela ibandla le Federal Democrats of Zimbabwe. Ibandla elibusayo kwele South Africa ele African National Congress lithi uhulumende wakulelo lizwe kumele aqalise ukuthathela abamhlophe amaplazi kungelampatalo. Amalunga lelibandla aphumele sinqomo lesi emhlanganweni obuqoqa obukhuluma ngodaba lomhlabathi ngempela viki eJohannesburg. Kubika intathelizindaba yethu uBenedict Nhlapho.
Ngokufisa kwamalunga ebandla le-ANC kufanele ukuthi kusiyaphela inyanga uhulumende eseqalile ukuthatha amaplazi kwabamhlophe lakumankampani alomhlaba kumbe amaplazi amaningi ezandleni zawo. Umongameli we-South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa uthe amalunga ebandla lakhe avumelene emhlanganweni ezemihlaba oqhutshwe ngempelaviki ukuthi labo abalomhlaba omningi abathathelwe wabelwe abensundu.
We've got to address the issue of land reform. Returning land to our people.
Ngufanele sisombulule udaba lokwabiwa komhlaba sibuyisele umhlaba ebantwini owathathwa kubo. Lokhu ke kufanele kukhokhelele ekuthini umhlaba uthathwe nguhulumende ongela nhlawulo. Lokhu kuzakwenza ukuthi kube lokudla okwaneleyo elizweni kuphinde kuthuthukise umnotho welizwe.
Umnumzana Ramaphosa uthi kusobala ukuthi ilizwe lakhe lingeke libuqede kuyanga okubhekane labantu abamnyama nxa bengaphiwanga umhlaba wokulima, ukwakha izindlu nokuqhubela inhlelo ezijeneyo zamabhizimusi. Ngesikhathi sombuso oncindezelo kwele South Africa, abensundu babethathelwa umhlaba ovundileyo uphiwa abamhlophe, bona becotshelwa endaweni ezilugwadule. Enyangeni esanda kwedlula iphalamende kwele South Africa yavotela ukuthi kuguqule isekelo sombuso ukuze abalomhlaba omningi bawuthathelwe kungela hlawulo. Kodwa ke siphathamandla sekomiti enkulu ebandlela ANC umnumzana Ronald Lamola utshele bezindaba nje ukuthi bafuna ukuthathwa kwamaplazi lawo kuqale khathesi loba lo mthetho ungakethulwa njengoba bakhona bathi le yinto evunyelwayo usekelo sombuso esikhona manje.
We must immediately use section 25 of the constitution to press ahead with the expropriation of land.
Kufanele sisebenzise umthetho okumuca wamashumi amabili lanhlanu kusisekelo sombuso ukuthatha umhlaba kungela nhlawulo. Iparlamente kufanele ngokuphangisa ipasise umthetho wokuthathwa komhlaba kube ngumthetho ochazayo ukuthi ngumhlaba onjani okufanele uthathwe nguhulumende.
Kodwa kiningi lezalwane zeZimbabwe zithi kuningi uhulumende weSouth Africa kuzafuze akuqaphele angekethuli lohlelo ukuze umnotho welizwe ungagcini ulala ngogedla njengalokho okwenzakala eZimbabwe. Bakhona bathi kufanele kufundiswe ezokulima kuqala kubalimi abazathatha amaplazi ukuze aqhubeke ethole isivuno. Abanye bathi kufanele kube le mali ezaphathisa abalimi abatsha ukuthola inhlanyelo, amathalaketha, umvundiso kanye leminye imitshina yesimanjemanje kwezokulima. Kulesixwayiso njalo sokuthi uqatshelwe umhlaba lo ungayiwonke ezandleni zabalutshwana abalemali lezikhundla kurhulumente. Lobanje sikulezehlakalo eziningi zabantu abangena ngodli endaweni ezingelabantu labatshengisela befuna umhlaba kune South Africa. Unobhala jikelelo ebandla leZimbabwe Communist Party umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kulezibonelo zokuthi uhlelo lweSouth Africa lolu alusoke lufane lolweZimbabwe.
Kasoze sibone abantu bengena emaplazi njengalokhu okwenzakala eZimbabwe ngoba yonke into yenzakala ngaphansi komthetho weSouth Africa. EZimbabwe wangaphansi komthetho weSouth Africa ngoba isisekelo sombuso esasimele siphathiswe sehlele ukuthi siphathiswe ngoFebruwari 2000.
Ikomiti enkulu ebandla le-ANC ikhangele lokuqhuba umhlangano wayo ngeviki elizayo lapho okhangele lokuthi ithathe isinqumo sokugcina ngalolu daba. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Botswana ngaphandle komthetho seziphumela maqhinga okulimukisana lokuncwebana indlebe nxa zithe zabona amapholisa. Kubika intatheli zindaba yethu uMathini Ngwenya.
AbeZimbabwe abangena eBotswana njalo behleli okungekho emthethweni sebetshengise ukuthi abazimiselanga ukubuyiselwa ekhaya kalula nje ngenxa yokuthi amapholisa awebotswana ahlala njalo nje ebabopha ebangenisa izimoto ezibabuyisela eZimbabwe ezaziwa ngokuthi ngamagumbagumba abeZimbabwe bayazama ngazo zonke indlela zokuthi benqabele ukubanjwa abanye sebebumbe iqembu elitholakala kumakhala ekhukhwini lisebenzisa inkundla zokuxoxisana zakulezi insuku eye WhatsApp kumaqembu la alamabizo afana lokuthi ezakithi kuxoxiswana kakhulu ngendaba zokubalekela indawo eziyabe zilamapholisa ngaleso sikhathi uma elinye ilunga leqembu leli lihlangana kumbelezwa ukuthi kulamapholisa endaweni ethile liyancweba abanye indlebe omunye weZimbabwe lamaphepha kodwa esebenza eHabron uthi kuyabaphathisa kakhulu ukusebenzisa amaqembu anjengalelo elikulu WhatsApp
njengamaZimbabweni esingelamaphepha bese sidiniwe ukujunywa ngamapholisa ngakho iWhatsApp indlela elule yokwazisana ngesimo endaweni ezishiyeneyo njalo imessage ihamba ngokushesha kufana nje abashayeli emgwaqweni uma benikana iwarning ngokuflash amalights makula amapholisa endleleni
indlela yokwazisana namapholisa le noma nje iphezu kwesenzo esilicala itshengisa amandla okukhulumisana kwalezi insuku phezu kwempilo zabantu Unkosazana Irene Dube uthi kutshengisa ukukhalipa kulabo abangafuni ukubotshwa bebuyiselwe ekhaya.
Ba innovative sibili okubonakalisa ukuthi kakho umuntu ofuna ukubuyela ekhaya. Lokhu kuyisibonelo sokuthi ekhaya izinto kazikalungi ngendlela.
Umnumzana Meluleki Ndlovu uthi laba ababhekane lokubotshwa bakubona kufanele ukuthi basebenzise indlela zokuxoxisana zakulezi insuku ukulumikisana uma kule ngozi yamapholisa endleleni. IBotswana noma nje isithi ilwa impi engayinqobile iphikelela ibuyisela emuva beZimbabwe abangena wabunengi ongekho emthethweni kodwa abaphanga bephenduke ngemva kwesikhatshana nje besanda kuchithwa izimota emngceleni. Iningi lingena lizodinga imisebenzi kakhulu ezindlini kanye nemapulazini kodwa uhulumende weBotswana kathathanga inyathela elifana lele South Africa yona encedisa abeZimbabwe ukuthi bathole amaphepha okuhlala elizweni. Kumnyama njalo khathesi kwabeZimbabwe eBotswana kulandela ukungena kwakahulumende omutsha okamongameli Eric Mokgweetsi Masisi oveza sobala ukuthi kuzaba lokubuyiselwa kwabaningi kungadlula ukhetho lweZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseGaborone kwele Botswana.
Zipelile ezekuseni zihlobo sokwisikhathi sokwelula imizimba sivuke siyesebenza abasebenzayo. Kanani ingoma ka Peacock uthi yena isiponono yake yadla ubhedu. Singakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Umanyano we Commonwealth uthi eZimbabwe selicelile ngokusemthethweni ukubuyiselwa kulumanyano kulandela ukukhitshwa kwalo ngumgabe ngo-2003. Umphathi ntambo obona ngokwenzakala esigabeni seMashonaland West umnumzana Webster Shamu uxotsha umsebenzi ngumongameli Mnangagwa. Kwanele izihlobo esithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Asibeni kusasa kundaba zekuseni ngasikhathi esifanayo, kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa namhlanje ngo-7:30. Litshone kuhle.